mkhanyi wasele khona iweekend osonke siya khona abanye babuya khona abanye wasele khona iweekend osonke siya khona abanye babuya khona abanye wasele khona iweekend osonke siya khona abanye babuya khona abanye wasele khona iweekend osonke siya khona awuvuma abanye babuya khona abanye wasele khona iweekend awsonke siya khona abanye babuya khona abanye wasele khona iweekend awsonke siya khona
ikwa